Mugabe uma esithi yena inkokheli kayiyekethwa ku-Congress ukubeka ngezindlela ukuthi okwamanje kakula muntu yena la ekhona phana amkhethileyo angathi uyamfuna lo uzathi nxa ekhethwa uzakhethwa ngabantu ngezinye indlela uMugabe singathi ngesilungu he's having a dig at dishing out uMnangagwa basically yikho kwenzakalayo ngezinye indlela uMnangagwa uMugabe uqinisa isifiso lesiloyiso salaba ababuyile esingathi yi-G40 ngoba yikho bakufunayo vele.
Unkosikazi Mugabe yena uthi akulanto okuthiwa yi-G40 kodwa uMugabe ukubeke kwabasobala uthi i-G40 ikhona yasungulwa ngokasukuwere bazipha njalo lelo bizo. Ungathini ngokwehlukana kwakhe lo nkosikazi wakhe kudaba lwe-G40 lo?
Okokuqala phela singalibali ukuthi uGrace Mugabe uku-G40 i-G40 inamele kakhulu yena ngasehlangothini lukaMugabe. So uMugabe uyakwazi ukuthi G40 khona njalo singakulibali ukuthi ukhuluma njengokhulu oseziluphalele nje okhuluma nje konke nje okuphumayo nje emkhumbulweni wakhe. UGrace nxa yena esithi G40 kayikho wenza esingathi yi-politics yokuthi uphike ukuthi into enjalo kayikho ukwenzela ukuthi ngoba nxa engaye ethe ikhona bekuzama lesidingo sokuthi kube lo mbuzo othi inkokheli yayo-ke ngubani. Nxa esithi kayikho kusho ukuthi umbuzo wokuthi inkokheli ngubani kayikho kawuseyi kuba khona. Ngokunjalo sokuzaba luhlupho kulaba abeLacoste ngoba iLacoste kuthiwa ikhona nenkokheli yayo sokuhle kubuzakala ukuthi ngubani ukuthi ngumnangagwa. I-politics nje kwenzela ukuthi umnangagwa nxa basale besesemuva belokhu besithi hayi G40 khona yi-argument esingathi ngesilungu i-argument for existence. But vele bona oGrace bayakwazi ukuthi i-G40 khona njalo bakwenza for political reasons ukuthi kayikho. Ikuhlakalipha nje abakwenzayo.
UMnangagwa yena singambona bemxotsha yini kuZanu PF?
Kunzima ukuthi bamxotshe kuZanu PF uMnangagwa yisisekelo esikhulu seZanu yimpande yeZanu, umntana ezanu umuntu lwana. Kodwa umbuso bangamncitsha kodwa kubonakala ukuthi lanxa bemncitshile kusasa uzathola isikhundla. Angeke axotshwe kuZanu, ngiyala lokho.